emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe leZimbabwe, indoda eyaye ivele iqiniso izikhathi zonke, indoda eyayingathekeki, indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla leZIP ukuba liqhawe leZimbabwe kwakhe kakulambuzo akusobala kunjengendenduni kufulati. Yikho ke lathi siyabambana lesizalwane seZimbabwe sonke ukuthi sihloniphe sikhale le muti yakodabengwa, njalo zoba nje kuswa ngubuso owezikhali, kodwa inkululeko yokuvele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha eZimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubathisela ukuthi indoda le, njengoba ngengatsho, yahlala ineliqiniso, sifundile ukuthi loba sihluzwa njani, loba sikhosele jele, nxa ungelacala kumele ume, umele liqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe, kumele siziphethe impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizalwana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube umuntu ohlonitshwayo, kumele uhlale kumelele iqiniso, hlale uphoxana lezinto zezinjenge-corrupt. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa.